VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 19 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
a social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane lelizwe.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikagabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi ajwa.
Izakhamizi zemaphandleni asezigabeni zemandebeleni seziqalile ukuthola inhlanyelo eyabelwa nguhulumende lanxa kungasiwo wonke umuzi owanelise ukuyithola. Umkhokheli webandla le-MTC uMnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa ukwethula umbiko wakhe we-Hope of the National Dress e-Africa Unity Square Harare kusasa, kodwa umhlangano lo uzaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano edolobheni lePretoria wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane leZimbabwe kwezomnotho lakwezombusazwe phansi kwendikimba ethi The Best Path to a Prosperous Zimbabwe. UBenedict Mhlapo usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Esethula inkulumo yakhe emhlanganweni lo, umphathintambo ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi Naledi Pandor uthe iSouth Africa izimisele ukuncedisa iZimbabwe ukuphuma enkingeni ebhekane lazo.
A social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Uhlupho lwezomnotho lezombusazwe eZimbabwe ngolunye lwenhlupho ezinkulu kulazo zonke ezibhekane leSADC.
Lobanje uNkosikazi Pandor esithi izijeziso zomnotho ezethulelwe abantu namankampani athile eZimbabwe sezehlulekile ukulungisa isimo njalo kufanele zesulwe, ukugcizelele ukuthi izijeziso lezi akusilo lodwa uhlupho olubangela isimo esibi eZimbabwe.
The politics and the economic as well as the social.
Ngeke ezomnotho zilunge eZimbabwe nxa kungalungiswanga ukufuthelana okukhona kwezombusazwe.
Umeli weZimbabwe kweleSouth Africa uMnumzana David Hamadziribi ucele inhlanganiso yamazwe ezansi yezwekazi leAfrika eSADC ukuthi incedise iZimbabwe ekulungiseni isimo elizweni.
One way that we can help is to create facilities for Zimbabwe to be able.
ISADC ingasinceda ngokusiza ukuthi sithole imali elomthelo ophansi enhlanganisweni ezobolekisa imali yentuthuko kuSADC lasemazweni omhlaba.
Kodwa-ke ingcitshi kwezombusazwe uSikhwica Mfundo Arthur Mutambara utshele umbuthano lo ukuthi ngaphandle kokuthi kulungiswe indaba zokhetho eZimbabwe, abantu abakhohlwe baphinde ukuthi kukhona okuzalunga.
The fundamental problem in Zimbabwe is the issue around the management.
Uhlupho olukhulu eZimbabwe ikuqhutshwa kokhetho, ngakho yikho okufanele lisincedise khona kuqala.
So that when we go to the elections we're transparent, credible, fair elections.
Umeli weBotswana kwele South Africa uMnumzana Lamek Nthekela yena uthe ukukhulumisana yikho kuzavula indlela zokulungisa umumo weZimbabwe.
Let's have an all-inclusive forum where we can have both the government.
Uhulumende kahlale phansi labamabandla aphikisayo labosomabhizimusi kukhulunyiswane.
Umhlangano lo ungenwe iziphathamandla zehofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa, izizalwane zeZimbabwe, inhlanganiso zikaZulu kanye lengcitshi kwezombusazwe lwezomnotho. Umphathintambo Pandor uthe uzathatha konke okukhulunyiweyo akuze emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi ezwekazi le-Afrika oSADC ukuze kube yiwo otshoyo ukuthi yikuphi okufanele kuhle kwenziwe okuphangisa. Melesilo 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhulumende useqalile ukwabela inhlanyelo izakhamizi zemaphandleni ezigabeni zemaNdebeleni lanxa kungasi wonke umuzi owenelise ukuyithola osekubangele ukuthi abanye behluleke ukulima njengabanye. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende njengokwethembisa kwakhe phansi kwehlelo lokulima olwe-Command Agriculture usenelise ukwabela ezinye izakhamizi zemaphandleni inhlanyelo yomumbu, amabele, lomvundiso. Isakhamuzi semangwe unkosikazi Emelia Nkomo uthi izakhamizi ziyayithola inhlanyelo.
Hayi, uthuba lwenhlanyelo olungcono lona ngoba mayibuya inhlanyelo sonke isakhamuzi siyayithola.
Isakhamuzi seBrunaberg esanzuwi umnumzana Andrew Dube uthi inhlanyelo abakayitholi kodwa sebelungiselela ukulima.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikagabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi ngajwa. Isimo sezifuyo it's terrible.
Unkosikazi phathekile moyo uthi abangayitholi inhlanyelo njalo lonyaka bazalima nzima izifuyo ziyacuba kodwa amanzi okunatha balawo.
Inhlanyelo kayibonakali angazi kumbe izabuya angikwazi nxa izabuya antileyo hlelo zakhona iqala laphana ikuthi laphana abanye bezokuyitholela emuva. Izifuyo ziyaphela zona inkwakwa singenile. Ngiyathabela nje kathi kulezi nsuku ukuthi izulwini njani liningi. Thina amanzi okunatha asihlezi lawa wabedabantasi basigebhele amanzi. Lezi bhorane ziyaphefumula.
Ekhuluma labo somabhizimusi kobulawayo kumaviki amane adluleyo, umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa uthembise ukuba bonke abalimi bazathola inhlanyelo lomvundiso kungena nhlawulo abayikhuphayo. Abanye abalimi sebelima ngoba sebetholile ingcosana yenhlanyelo kuhulumende kuthi abanye sebelima ukukholwa ukuthi bazayithola ngoba ngomusa wenkosi lokhe bengakayitholi loba nje izulu selithe laseula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umkhokheli wamandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa ukwethula umbiko wakhe we-Hope of the Nation address e-Africa Unity Square Harare kusasa. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Malokele wethule umbiko namhla isithi umhlangano lo uzaqhubekela phambili emahofisini e-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngehola lechumi ekuseni. Khona ke kusasa amapholisa alobele iMDC incwadi esithi isizathu ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba kulabantu abaningi edolobheni njengoba sokuyisikhathi sekhisimusi njalo izisebenzi eziningi zithole imali yebonus. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyatshutshele iStudio 7 ukuthi iMDC ivinjelwe ukuqhuba lomhlangano eAfrica Unity Square kuphela hatshi kwezinye indawo. Uthe amapholisa wavimbi imihlangano yonke ye-MDC ngoba nanko phela oyemavuku uziqhubekele kuhle ngesonto edluleyo bengawuchitha-chithanga. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uyawasola amazwi kamnumzana Nyathi.
Ngibona ngani ukuthamanda nje komuntu omdala, akulanto ukuthi khona ule problem le venue, kasitshelwa phela thina njengeMDC ukuthi fanele senzele umhlangano wethendawana enjani. Ngalokho sizayenzela umhlangano wethendawana esifuna ukuyenzela yena ngoba lapho sizakho umhlangano kuyabe kulesizathu sokuthi indaba sifuna ukuya khona apha. Amapholisa angeke abuye asitshele ukuthi lini imihlangano endivunyelwa uphele kuyenza lapha. Abanye bakuzama khona ukutshela ukuthi vele thinako eHarare kumbe emadolobheni asisavunyelwa ukwenzela imihlangano. Awubona ukuthi khonokho kunganakuqondanga ngoba bayakwazi ukuthi emadolobheni yikho lapho esiqine khona kakhulu. Basebesivimbela nje ngaso fonte senza imihlangano. Babe sivala lapho ugcwele khona abasisekelayo. Mbonani kulodubo olukhulu kakhulu. Nasemakhaya bayasibhalela. Bechaya abantu bethu emadolobheni basibhalela besebenzisa amapholisa. Hayi, awuqondanga lokho njalo ngeke sikuvuse.
Kungenzakala yini ukuthi kuqhamuke udlakela njengalokho abakutsho?
KweZimbabwe sesikwazi thina ukuthi lanxa kuthiwa kulokutshengisela ngokwe-MDC, nxa amapholisa lamasotsha engangenelanga enza udlame lobukliwi, kwanda ukuthi kube nempumela enhle kakhulu. Liyakwazi phela lana ukuthi sithe sigijimisa ukhetho luka-2018, i-MDC yenze ukutshengisela okuningi kakhulu. Kusiwa emahofisini ezekhi njalo njalo kulungisa indaba zokhetho, awuzange kube khona ukuhluphana kumbe udlakela. Sibona kuphela udlakela lwanda ukuba khona nxa kusuke kwaba lamapholisa kumbe amasotsha abe edinga ukuthwalisa nzima izizalwane zeZimbabwe.
Ye, umnumzana Nyathi, umnike umzekeliso wokuthi ingane eMavuku ibandla lakho liwuqhubile umhlangano, ayisikho ukuthi liyavinjelwa kweminye imihlangano edluleyo.
Hayi, phela sithi bantwana thi abavalwa amehlo siyathi ngemva nxa kule mihlangano yethu elithume esifuna ukuyenza bayavumela umhlangano wodwa. Yikudlala ngathi lokho besenzela ukuthi basebenzisa nalowo mhlangano njengesizekeliso sokuthi siyavunyelwa. Asikuvumi lokho njalo sibone ngani nje yikudlala ngesikhathi lokudlala ngengqondo zabantu beZimbabwe. Umhlangano wakusasa uzaphumelela, uzaqhubekela phambili ngendaba yokuthi asidingi ukuhluphana lo muntu thina. Umhlangano ovaliweyo, umhlangano ongela abantu abaningi abaza kuwo. Angibona ukuthi amapholisa abezikhathazelani ngalowo mhlangano.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC. Sixoxela eseHarare.
Yebo, yebo, yebo! Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngoMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuphatheka kwabatsha ezikhundleni zobukhokheli kuhulumende, kumakhansili nakwezinye inhlangothi zempilo kwele Zimbabwe. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abasakhulayo baphakame bathathe lezo zikhundla lokuveza imibono yabo lapho kuhlelwa ezimqoka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwaka komuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo, othi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi wezomvikela ezimbili zikarhulumente weMelika zitshele idale elenza uphenyo lokubona ukuba umongameli Donald Trump wephula umthetho nalo bahatshi kungxoxo ayenza lo mongameli Zelensky wele Ukraine. Isiphathamandla sebutho Lieutenant Colonel Alexander Ringman, umcebisi omkhulu endabeni zobudlelwano le-Ukraine esigodlweni sikamongameli se-White House, ngomunye wabanikeze ubufakazi namhlanje. Udokotela omkhulu kamongameli Donald Trump, U.S. Navy Commander Sean Conley, wethule umbiko oveza ukuba umongameli Trump uze esibhedlela ukuzohlolwa ngesonto, kodwa akukho okwethusayo ngempilo yakhe.
Ngemva kweminyaka emibili uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esuswe embusweni libutho, umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale. Intengo yempahla iqonga mihla ngemihla, amanzi lamagetsi esetholakala kanye kumbe kabili ngeviki, imisebenzi isililihlo lentwala ngokungabonakali. umongameli Emmerson Mnangagwa wathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuthi uhulumende wakhe usevule amasango kulabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe, kodwa amazwe angentshonalanga amaningi wona avala amasango esithi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Kodwa abasekeli bebandla leZANU-PF bathi uMnangagwa kaphiwe ithuba ngoba wathatha intambo zombuso umnotho usuvele ubhacalele. Omunye wabatsho njalo ngumsekeli kamphathi intambo wezembiko lobungcitshiba lezinsuku uMnumzana Dingumuzi Phuthi. Siqale ngokumbuza ukuthi abakhala ngobunzima bempilo balezizathu na.
Engingakutsho ukuthi ngabaqambi manga abantu ukuthi kube lobuhlunganyana obube khona kwezomkonomi. Kodwa ngiphinde njalo ngiphenduke ngithi ye kwakuvele kukhangelelwe ukuthi kuzaba njalo, ngoba ngithi bekuyikulungisisa izinto ebezonakele. Ekuqaliseni kuyavunyelwana ukuthi izinto zalapha eZimbabwe zase ziwonakele okokuthi kwakuthatha iminyaka eminingi ukuthi zilungiswe. Ngakho-ke ubuhlungu lobekade sihamba kubo yibuhlungu bokulungisa izinto ekade zonakele. Abantu bese begcwele nobusela, abantu bese begcwele ngokungathembeki, izisebenzi bese zigcwele ngobuvila, abantu bese bevukela ukwenza amadili kungela misebenzi ebambekayo. Ngakho-ke sesiqala-ke ukuzwa, ikakhulu njengalokho okwenzakale kathesi, ukuzwa i-budget ipresentwa ikhuluma ngendleko zabantu, ikhuluma ngokuqhathwa kwabasha, ikhuluma ngezinto esileminyaka singazazi singaziboni.
Kodwa osakhulayo oyisiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi iminyaka emibili edluleyo itshengisa ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe.
Kwezomkhonomi into esiyibonayo ndibana-ke iminyaka emibili edlulileyo sibeke laleyo abayithi ngesilungu i-macroeconomic instability, okutsho khona ukubana ke umkhonomi wethu izinto ezincane umkhonomi ezihambisa umkhonomi azimangakuhle, yikho sibona intengo zikhwela. Yinto yokuqala kumkhonomi, intengo sezikhwela okuyikho kokuqala. Okwesibili komkhonomi esikubonile kweminyaka ethu edluleyo kusukela kuNovember 2017 kuze kufike namuhla, yikubana ke imali iluza ke ivali yayo. Ngesikhathi sikamgabe esingasasiyenza dollar, kathesi singwa ngikhuluma lawo nje kufunakala amabhondi ayi-16. Okwesithathu kwendaba yomkhonomi esibonayo ukuya phambili kokuswelakala kwemisebenzi, okuyiyo-ke into eyenza ukuthi umkhonomi uye phambili, ukuswelakala kwemisebenzi nokuvala kwama-indasi.
Umlobi osakhulayo uMnumzana Owen Motobi Moyo uthi kuningi okutshengisa ukuba uhulumende okhona angaze aphiwe eminye iminyaka eminingi angeke avuselele umnotho welizwe.
Nxa sikhangele umnotho welizwe sikhangela iminyaka le emibili edlulileyo, sizakhangela thina sithi thina okwenzakalayo eZimbabwe yikuthi umnotho welizwe ubulawa yikuthi iZimbabwe is theoretically a democratic state but practically a military oligarchy. So thina we are suffering njengabantu nesizathu sokuba into eyenzakalayo ukuthi i-military oligarchy is looting in ama-funds.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuvuselela umnotho iyasebenza, osekubangele ukuthi ayekethise isikhathi sokubopha amabhanti i-austerity ngesilungu. Kodwa uZulu uthi akula ngitsho okutshengisa lokhu.
Sibonge uChris Gande we-Studio 7 obesethulela izomnotho. Ngemva kweminyaka emibili umongameli Emmerson Mnangagwa engene embusweni, ingcwethi kwezempilakahle zithi kaziboni izizathu zokujabulela umbuso wakhe ozibizwa ngokuthi Second Republic owangena ngemva kokugenqulwa embusweni kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ngabebutho uMavis Gama usethulela lolu daba.
Abasebenza ezibhedlela bathi kakukho okubonakalayo osekuthe kwalungisiswa kulolu hlangothi lokhe abembuso we-Second Republic bathathayo intambo zombuso eminyakeni emibili edluleyo. Abantu baqhubekela phambili belahlekelwa yimpilo lalapho behlaselwe yimikhuhlane elaphekayo. Udokotela Anele Mthabisi Bebe oyinhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutsha izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association ulandisa kabanzi ngabahlangana lakho emsebenzini.
Lapho besebenza khona impilo, UPH, ama central hospitals amaningi bebekhala ukuswelakala kwezinto ezibasic, izinto ezinjengamagloves okugqoka ukubamba ama-patients, amaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu amele etholakala ebeswelakala. Kalo even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard.
Futhi lanxa isimo sike saba nganeno ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwanyakenye, ngemva kwalo isimo siqhubeke sisiba sibi ngamandla okwedlula esasikho khona ngaphambilini.
I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesa kungelo dokotela, abantu bakhangela ngubani. It's quite a very sad situation. Singakutsho ukuthi it's even worse than ama-elections engakakuyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi bezibhedlela zabomanisipala eyeZimbabwe Urban Rural Council Nurses Workers Union umnumzana Tedious Chisango uthi okwenzakala uhlangothi lwezempilakahle elizweni yisibonelo sokuba lukhulu udubo elizweni jikelele.
Abantu bazadvika kakhulu, abantu abagulayo kabasatholi oluncedo abalufunayo ezibhedlela because of i-current problem leyi.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ecubungula ngeziphathelene lembali yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi umbuso okhona kawuqakathekisi ezempilakahle.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo-USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle. Ezempilakahle akumelanga kubudget sinike imali eningi, sizakhala kwabanye ukuthi lisincede.
Ekhuluma ekobulawayo kumaviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu ngokusungula inhlelo ezehlukeneyo okunjengezokulima okuvezwa langolokulethelwa kwalelo dolobho amabhasi aweZupco. Umnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebese ziqanise okungela mkhawulo. Wathembisa kulombuthano ukuthi uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo eye-devolution.
Ngiyacela amadrayiva ukuthi singabe nobuhlaba akufunwa. Ngicela ukuthi nibambe impahla lezi kuhle. Siyazana. My government remains committed to the full implementation of devolution.
Sekhuluma nje izibhedlela lamakliniki kamunicipal weHarare kuvaliwe kusukela mhla ka-4 lwezi. Izisebenzi zithi kazisanelisi indleko yokugada zisiya emsebenzini ngenxa yeholo elincane elizitholayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zeBrunapack ezansi emaNdebeleni zithi sezinanzelele ukuba ngemva kweminyaka emibili umongameli Emmerson Mnangagwa ikhokhela umbuso wakhe ngolochuku okwedlula owayengumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kulumango bakhala ngokuthi udubo olukhulu abahle babhekana lalo ngolokungatholakali kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota nsuku zonke. Isakhamuzi seBrunapack esanzuku eMangwe unkosikazi Phathekile Moyo uthi umbuso kaMnangagwa ubathwalele ubhulo.
Ha, mbuso ka Mnangagwa kuzithwalisa ubhulo bantu. Kunzima phandle la. Ha, okamgaba ungcono futhi. Ha, Mnangagwa kuzithwalisa ubhulo. Asiphefumuli vele. Khathi sibhulo kunje kalisebenzi. Sesimele abalaba abamarandi abo besinike yona lawa ama-50 rand, 50 rand abantwana basemazweni. Kodwa kuyabasinda. Ngokuba umntwana abesebenzela esambeni sakhe la. Nxa sezathi umzali kumele ukuthi uzibonele.
Umnumzana Nelson Kopje ovumelane lo moyo yena ukhala kakhulu ngodubo lwamanzi.
Oh Nkosi yami, amanzi she isifuyo isikotshi esisebenzayo siyi-1. We try our best ukuthi wena uhlale njalo nje ungafakelange le-1 the second day usulungisiwe. sizamile ukuthi uyithilise silungise lezi botho lezi ezinye ezabomakhelwane ngapho kwenzela ukuthi kona into yonke ingathi izifuyo ngoba izifuyo yizikathi sizithwalise nzima kakhulu.
UKhuphe wengeze ethi kunje isimo ezibhedlela zikahulumende sesisibi ukwedlula embusweni waphambilini.
Nesibhedlela lapho esizoya khona ngibonayo nesimayela kodwa kungela lutho olwenzakalayo. Ngicabanga kodwa ukuthi amaphilisi aginywa nguye kumbe aginywa yithi angazi, ngoba sikutholi gogona asikho umama bami ozala mina. Ngihlala ngibona nje buye sithi kona kuthiwe ngicela uyongithengela amaphilisi endaweni ethize. Thina-ke ngenhlanhla siseduze leBotswana, siyathenga iBotswana, kodwa iqiniseke ukuthi esibhedlela kula lutho.
Esinye isakhamuzi seBrunenburg umnumzana Andrew Dube uthi umbuso okhona ubuthembise intuthuko, kodwa intuthuko ekhona yikuhlupheka kanye lokuqansa kwentengo yezinto.
As it is ngikhuluma nje amadoda la amanye la amanye abasemahofisini they've been in the office for more than a year, and when they were campaigning bebesithembisa ngani ukuthi kuzaba nentuthuko. Khanya intuthuko asebeyilethile bezositshela ngokuthi imithelo iyakhuphuka futhi intuthuko yakhona phi. Lama school fees abantwana ngikhona ikhuphuka ngamandla futhi intuthuko yakhona esesiyibonile so far lokuhlupheka.
Unkosikazi Emilia Nkomo yena uthi umbuso kaMnangagwa ufile ngeke ethi kulombusi.
Mina vele angawubona umbuso kaMnangagwa, umbuso wakhona vele ufile wona nje, angeke ngithi kulombuso, otherwise kufana lelizwe lingelambusi.
Ilunga lebandla leZANU-PF uretired Colonel Chinga Dube uthi abantu balelungelo lokutsho imibono yabo ngalo umbuso, yena angakutsho yikuthi abantu kababekezele.
Hayi, ngiyabona isikhathi asikabi sidide kakhulu. Umuntu wakabekezele abone ukuthi kuyiwa ngaphi. Engxenye phambili kuyalunga, ngoba phela uma usakho uqala ugebhe ungakakufaki isidingo. Kungakho-ke ngake ngisho ukuthi sengihlengiwe ngigweba kathesi ukuthi umbuso lo mubi kule muhle. Ake simeni siboneni phambili ukuthi siyanga.
Amalunga ebandla leZANU-PF laba mabandla aphikisayo bakhala sililo sinye ngobunzima ababhekane labo, ikakhulu kwezenotho, bethi isimo sibi kuye wonke umuntu, kungakhathalekile ukuba uyamsekela uMongameli Mnangagwa kumbe hahatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseBrunenburg, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ke singaluqebi uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa sizwa nje ukuthi umdlalo wenguqo phakathi kweZambia leZimbabwe, iZimbabwe isele 2, iZambia isele 1, kodwa sikagcizeleli le imidlalo imiklomelo ukuthi ngempela yiyo. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.